Indaba yempi yase-Ukraine ye ayikho lula nje ukuthi umuntu singathi hayi impumela izaphuma imi kanje ukuthi iRussia iyanqoba kumbe iUkraine iyanqoba. Inkinga enkulu ngempi ezinjengale ekhona eUkraine leRussia ngeyokuthi kule lizwe iRussia ezama ukuthi ithathe indawo lapho kulabantu abavele behlala khona. Abe Ukraine. Impezi njalo zilenkinga uthi khona yini uyaphumelela yini kumbe awuphumeleli. Ukhangele ukuthi khona abe Ukraine basemzini wabo. Yikho ke abalale enye indawo lapho abangaya khona nxa ukuthi nxa sithi khona sebehluliwe. Okuyabe sekwenzakele nje kuphela ukuthi iRussia iyabe isiyiyo esithethe indawo lapho abahlala khona isiyibusa. Kodwa bona baya bengayanga ndawo. Yikho ke ukuthi khona kuthiwe singathi thina ye iRussia isinqobile kule impi. Kuba nzima ukuthi sifake leso sinqobo. Ukuthi njalo sithi khona iUkraine isinqobile kumbe iyanqoba kule impi. Kunzima njalo ngoba engakwenza kuphela ukuthi ibe ithatha njalo lezo zigaba. Sezingenelwe yiRussia.
Sizwa kuthiwa amabutho akwele Ukraine aselungiselela ukuthi athathe ayilwisa lapho indawo abathathelwa zona. Ubona ungani bengaphumelela yini bazithathe ezigoqela iCrimea, iCrimea yona eyathathwa kuminyaka edluleyo kungakabi yimpile ekhona kathesi.
Enye into ehluphayo ngale impi ukuthi khona iUkraine ayizilweli iyodwa nje ngoba ungakhayela ukuthi khona amazwe amaningi akuNATO bangemva kwayo iUkraine. Yikho ke akusiUkraine yodwa elwisana leRussia. Singathi khona laba ababavele belempi leRussia sebathola indlela yokuthi belwisane lelokhu leRussia. Yikho sibona ukuthi khona impi vele ezazivele zikhona phakathi kweNATO leRussia yizo eseziphumile eseziqhumile kathesi esezibonakala kundaba yelokhu ye-Ukraine leRussia.